kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngukips tube ngingalitshona njani ngithoka zomuhle endabeni zethu lamhlanje unkosikazi Thembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuba lilunga ledale lecabinet kuhulumende weZimbabwe uthi uzasebenza kuhle lozulu
abantu ngizabalalela abantu ngizasebenza labo sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzela abantu lokhu nalokhu ugovernment kumele akhokhele kodwa abantu bazenzele
kodwa kulabanye abathi kasoze enze lutho unkosikazi Thembiso Nyoni
ngakhayela uThembiso Nyoni ujayele ukukhuthaza abantu abemkhonweni emaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe ebuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Unkosikazi Thembiso Nyoni olokhe elilunga ledale lecabinet kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi ufisa ukuthuthukisa abesifazana njalo lamabhizimusi. Unkosikazi Nyoni usanda kukhethwa nguMnangagwa lamanye amalunga edale lecabinet afika amajumi amabili. Uthi uzasebenza kakhulu ukwenzela ukuthi abesifazana babe lempilo engcono lamabhizimusi asacathulayo athuthuke ngemfanelo.
Abantu ngizabalalela, abantu ngizasebenza labo, sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo. Isikhathi esiningi, abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzela abantu lokhu nalokhu. Ugovernment kumele akhokhele, kodwa abantu bazenzele, ugovernment afacilitate. So, kulabo mama abaningi asebengifonele kathesi, bathi bona bafuna i-policies on the empowerment of women. Bona ngababuye bazokutsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi babone iministry ikwenza. Yekela ngikutshele example, seqalisile ukumfonela mama kathesi ukuthi sifuna ukubona ama policies kumbe imiyalo eyokuthi omama bazakwenzelwani ukuthi baphume ebuyangeni, baphume ekuhluphekeni. So khonokho yikwenza kuqakathekisa. So ngaze ngihlale lapha ngithi mina omama ngizabafundisa ukuthunga, ngibafundise ukupheka, ngibafundise ukulima, ngibafundise lokhu nalokhu enxeka yisiko abafuna ukuthi bakwenze. Omama beZimbabwe bafundile, itechnology isinkulu, ngabatsho bona ukuthi i-new dispensation le through the ministry yabomama lama-SMEs bafuna ukubonani. Mina ngizazama ukuthi ngisebenze labo ukuthi sikwenze lokho.
Kulabanye abathi engxe kumele liphume lamacebo linangwenu kulokuthi libekhuluma ngengcebethu amacansi into ezinjalo likhuluma into phela ezingani zimodern into ezingani zisesimanjemanje kambe kukhona okunye lingakucabanga khonapho
kababuye labo lamacebo. Bona bala macebo bani? Angisho abona ukuthi mina engifuna ukubalekela. Abantu bakithi balesiga sokuthi bayahlala umsebenzi ube yikukriticize lokhu nalokhu endimeni yokuthi umuntu ahlale phansi acabange athi mina wami umcabango nanku asiwenze ngalindlela ngalindlela ngalindlela.
So ke nxa sesiqhubeka futhi siya phambilini kweza amabhizimusi ke kukhona okunye ongabe ukufumbathile kathesi ozathi nanku phela zulu.
Angicabanga ukuthi bengingu-minister wama-SMEs okwesikhathi eside. Engikubonile ukuthi abantu bakithi bayazenzela izinto zabo ezinhle kodwa babe belokhu bezingilizela bengayiphambili. Khathesi sifuna ukuba lo mhlangano lama-ministers wonke ukuthi right ngithi wena oku ministry ye industry lawe oku ministry ye tourism lawe oku ministry ye agriculture kuyino ngakuvula ukuthi ama SMEs labana balama business ku tourism ku industry ku agriculture bakhule ba facilitate labo lapha kulama trips okuya lapho ungathola khona abangathengisa khona labo bahambe lapha kulezinto amanye amaceba abangawenza labo babe part of the bigger economy. So yikho esizakwenza khonoko ayikhona ukuthi babe besenza ingcebethu babe bethinga ingcebethu omama obaba babe bebaza imthini lapho hayi esikufunayo thina ikuthi lapho kuthiwa i-SME wenze uluto ozalifaka phezu kwetafula esitolo luthengwe lalo.
Lo ngunkosikazi Sithembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuthi abe uhlangothi lukahulumende olubona ngebasifazana. Kusenjalo-ke kulabantu abaningi abathi abaphatha intambo bakahulumende abadabuka eMathebeleland abasoze benzele lutho uZulu.
Umnankagwa usanda kunconywa ngabanye abantu ngokukhetha amalunga edale lekhabhinethi amatsha. Kodwa-ke kulabantu abahlala koBulawayo abathi abakhethiweyo laba abagoqela umnumzana Kane Ginyilitshe Mathema, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye babo kabasoze bathuthukise umnotho kaZulu. UMathema ngumphathintambo wendaba zekhaya, kuthi-ke unkosikazi Nyoni uphethe uhlangothi olubona ngabesifazana lamabhizimusi amancane lasathuthukayo. Omunye walabo abachothoza abaphathintambo laba ngumnumzana Matthew Nxumalo othi unkosikazi Nyoni kumele aphume lamacebo angcono okuthuthukisa uZulu kulalokhu ahlala ekwenza okokukhuthaza abantu ukuthi beluke amacansi njalo bethunge lengcebethu. Uthi akulalutho njalo oluza kwenziwa nguMathema owake waba ngumphathintambo wezabelo eMathebeleland.
Sijayele ukukubona ukuthi bona bona ababekhethwe besuke emkhoneni wamaNdebeleni abasebenzeli ekhaya. Siyasibone ukunyaba kokukhulumayo isithi njengokuthi singakhayela uSithembiso Nyoni. Ujayele ukukhuthaza abantu abemkhoneni wamaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe ebuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili ngoba amathuba abanikeza wona ngamathuba angasola. Wani singathi ngama-big business ideas ubachiya belokhu belamathuba amancane. Singakhangela njalo ukuthi abanye abanjengoMathema bona sebelesikhathi bekhona kodwa-ke abakaze belethe nguquko. Wasuka koBulawayo khonapha akulanto ayenzile ebemhambise eMathebeleni North, akulanto ayenzile khathesi akulaubukuthe singakukhangelela ukuvela kuye ngoba vele sevele waba ingathi le history umbe imbali etshengisela ukuthi ukusebenza kwakhe akuvela kusizi lutho.
Osakhulayo unkosikazi Thato Mleya uthi akulalutho olutsha olungalethwa ngabakhethiweyo, ethi njalo kumele balethe inguquko bengabandlululi abantu ngamabandla.
Ukuthi sikhangelele inguquko kwama-cabinets angene amanje, ayikhona lawo angena for 30 years and akalethi inguquko kuMathebeleland. Kithi and thina sinjengama-youth nxa sesikukhangelele ukuthi abantu laba khona for 38 years abalethanga inguquko njengemisebenzi, njalo nxa sesikukhayelele ukuthi kakhona nxa kuyukuthi baletha imisebenzi kulethwa imisebenzi kuyabo indawo, ukuthi nxa umuntu eletha umsebenzi kalethi imisebenzi njengeparty but uletha umsebenzi njengomongameli njengomuntu osebenzela i-government, ayikhona umuntu oletha umsebenzi ngenxa yeparty yakhe.
Unkosikazi Nomsanyathi laye uvumelana loMleya.
KweleMathebeleland lapha sikhangelele ukuthi khona uhulumende lo omutsha siphakame sithuthuke lathi, kodwa-ke singazi ukuthi khona kumaminista la akhona ukuthi asilaqinisa ukuthi singabathemba okunganani ukuthi bazasenzelani, ngoba le iminyaka edlulileyo bebengakaze bayenze ulutho olubambekayo kithi lapha kobomama. Kodwa-ke singazi laba abasha sizabapha ithuba sikhangelele kibo, sicela ukuthi khona basiphakamise lathi ngapha eMathebeleland lathi sithuthuke ngapha njengabomama. So besikhangelele ukuthi khona labo basincedise labo abasha, sibapha leli ithuba ukuthi labo bake batshengise ukuthi khona bona vele bafuna ukusenzelani, bafuna ukwenzelani ngapha eMathebeleland.
Umnumzana Nkululeko Makuleya isakhamuzi sakobulawayo uthi kalansololwa labo abakhethiweyo ethi kumele banikezwe ithuba ngaphansi kukahulumende omutsha.
Sizabanika ichance bengasebenza as long as umthetho uzasebenza. Otherwise ama-ministers noma ebekhona noma ebemahle noma ebemamabi, but as long as kungela mthetho elizweni akula nto ezasebenza. So singabanika ichance, at least there is a balance.
UZulu weZimbabwe jikelele uveze imbono etshiyeneyo mayelana lecabinet ekhethwe nguMnangagwa, ikakhulu enkundleni zokuzilibazisa ezeTwitter leFacebook. Omunye walabo ababhale kulinkundla ngumnumzana Gordon Moyo, oncome kakhulu ukukhethwa kukamnumzana Mthuli Ncube esithi yiyo yodwa into enhle eyenzakale elizweni leZimbabwe esikhathini eside esidluleyo. Omunye njalo ngumnumzana David Coulthard, othakazelele ukukhethwa kukaNcube loCasti Conventry ophethe uhlangothi lwezemidlalo labatsha. Ohlaziya ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Bakla Tambo uthi ozabe phethe ezemali usikhwica mfundo Ncube ovela eLupane ulolwazi olukhulu njalo enganceda elizwe kakhulu. Uncome njalo osakhulayo uMangaliso Ndlovu odabuka ePlumtree okuhlangothi lwezamafekitali. Uthi uNdlovu lakho ukuletha inguquko ikakhulu ekuvuseleleni amakampani avaliweyo kobulawayo.
Mora kungumuntu ongencedisa kakhulu ngoba ngenelisa ukuthi azwisise lokho okufunwa ngabantu emathebeleleni kakhulu endaweni njengakobulawayo lapho esingathi sekutshaya kakhulu yile singathi yi-deindustrialization.
UTambo wengeze esithi unkosikazi Nyoni lomnumzana Abednego Ncube, umphathi ntambo wesabelo semathebeleleni South, kumele baguqule indlela abasebenza ngayo ukuze babe losizo ebantwini bemathebeleleni.
Abanye singabakhangelela lapha abasebengenile lapha ngumama Phando Sithembiso Nyoni esibona ngaye ngumama sibili okweminyaka eminingi osephethe lapha kulapha kwezamabhizinisi amancane. Kodwa okuphuma kakhulu hhayi angikuboni okuphuma okungaphuma kakhulu engingawukhangelela kakhulu kumama Sithembiso ngoba nje selesikhathi ekhona phana kuministry naliyana. Okuphuma kuministry liyana hhayi eqinisweni mina hhayi angikuboni. Nxa engabuya etshintshe ebe lomqondo omutsha kuministry yakhe ukuthi yena sengumuntu ofuna ukuthuthukisa ukuthi amabhizinisi amancane kumbe bengathola nxa bengathola indawo zokusebenzela okwakuqala, nxa njalo bengatshengiselwa ukuthi bekhiphe njalo labo ama-taxes nganjalo labo bengathuthukiswa ekuthini bethole amalolo singathi ngamalonzi kutholakala indlela abangabhadala ngayo kakuhle. Mbona ngani kungaba yinto engasinceda kakhulu ngoba izizwe sezithuthukile kathesi izizwe sezithuthuke kakhulu ngenxa yamabhizinisi amancane. Nxa sesikhangela kanjalo ubabo njengo-Abednego Ncube useviseliwe kanjalo kumhlubulo wemathebeleleni South, kodwa sokufunakala yikuthi beqalise ukusebenza kutsha njengoba kathi sewuzafakwa uhlelo lwesingathi devolution of power. Nxa engaba ngumuntu ongasebenzisana kuhle kuhle labo lezinye inkokheli zezigaba esebenzisana lawo amabhizinisi njengoba kuzawuba lalayo singathi ngama-economic turnaround plan ama-provinces abe nguye umuntu okhokhelwa nalawo ama-economic turnaround plan.
Abangakhethwanga ukuba buyele kudalele cabinet akade sebehlale isikhathi eside besebenzela uhulumende bagoqela umnumzana Obert Mpofu, umnumzana Patrick Chinamasa, umnumzana David Parrenyathwa labanye abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kangelo kokobe tunamasiko babe tetela mazore ngiphenda masiko
yabo kambe zulu kandaba ngathola njani lapho ikona kona ngapho ke endaweni ezijeneyo kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma amalobolo kambe amalobolo lokho eyigogoloko esikwaziyo kumbe sokwaguquka ukuze ngihlaziye lolu daba ngilonkosikazi sakhile line uMadube ingcwethi kwezamasiko esintu sakubona Madube.
Yebo, kipsi njani labalaleli.
Ngiloba bake uGary Twala Jackson ukhona bake kwele Melika. Hey baba Jackson kunjani?
Ngiyaphila lisa nabalaleli Madube.
Hayi siphila kakhulu. So ngikaze ngawe Madube. Amalobolo kambe lokho engamalobolo yini?
Kwezinye indawo yasesengamalobolo. Kwezinye indawo hayi sokuyinotho lokukhawulisana lokubhatalisana. Kufeyi amalobolo akudalalani sasowazi. So singathi i-half half. Aseyiwo, aseyiwo.
Hmm. Wanamba ke uthini uthwala nxa wangena khona
ngombono wami mina ngibona ngathi isiko lethu lilahleka kancane indlela ilobolo eliphathwa liphathwa ngensuku ezivedlileyo namhlanje ngibona ngathi sekwehlukile mpela ngoba sasibona abanye sebekwenza ngathi libhizinisi akusenziwa ngendlela kade besenziwa ngayo yesintu sokuyindlela yokuthola imali kwabanye osekuyinto mpela esingathi iyahlukumeza ubuntu bethu ngoba abanye abantu sokuchitheka imizi indaba zokuthi nxa sofika endabeni zamalobolo lapha abanye abantu mpela bayenza ngathi bayaqinisa mbe bathi babiza kakhulu okugcina uhlukumeza laba akade befisa ukuthi ngabe kuyachadwa kugcine sokuchithekile nje kanjalo.
Mhm. So Madube kufuze ukuthi ngaphela kule lokho kuthiwa isivalo ukuthi ungathiwa lapha phela kudlulwa. Nga ulobola kumele umela. Ungaba lento njani?
Na lokho kwakukhona kudala kathesi ha mboni mina kusasekhona lokho kipsi ngoba sokukhangela ukuthi umntwana wami ulotshelwe endaweni enjani emolini elemali kumbe engela mali umntu wami lobola usebenza ngaphi uyenzani yinto esiyiye sigqilile nje sikhona dala babengakhangeli zona ezizinto ezinjengazonezo bantu babesithi umntu ma umthandile umthandile nxa ulotsholiswa loba isikwelete wayebhatala amalobolo uyabe lokhu ebhatala mbijanambijana azastate kodwa kwakhathesi sokuyikufikisana lokukhawulisana
pho ke nxa sokunje babathwala kubanjwa njani
kunzima kakhulu mpela ngoba ilobolo kahle kahle esintwini vele besikwazi ukuthi sibhatalwa ngenkomo kodwa kenzeka abantu imfuyo isingasaqakathekanga kangaka kulezi nsuku sebegijimisa indibility isuke yenza into zibe nzima kakhulu ngoba kunzima mpela ukuthi ubizele umuntu inkomo mhlawumbe umuntu oziphilela impilo yasemadolobheni njalo labo abalobolisayo basemadolobheni angeke bazibize inkomo sekufuneka imali sebekhangela izidingo zabo bahle babize kakhulu bekhangele ukuthi hayi sifuna ukuthola indibility yokuyavala izikweleto zethu okusuke kwenze phela into zibe nzima kakhulu.
Hmm. So-ke Madube kuyiwa phambilini wena ubona ngazani nxa ungatshela uzulu ukuthi asenzeni lokhu ungahamba njani kubhatalwe le mali elinganani nxa sikhuluma khona nxa umuntu elobolisa
ukulobola vele ngemvelo yesintu sebehlukile umama ongumama nje intombi nto ulalapha lotshole kugcinwa khona umama oyabe ngumama esevele waphenduka bekule nhlawula kade vele ihlawula kuze inkomo ezabe zikhethe ukuthi hhayi lezinye zomama uphendukile kodwa kulezi nsuku akusafani lakudala into kuphela engapho ngiyicelisa uzulu ukuthi samenithi sibuyele emasikweni ethu singalahli isiko singaphongi ukopho esikubona kwezinye indawo kusenzakala ngokuthi lathi siyabe sifuna ukuthi sifike esikulweni elibangeli yilo lonelo kodwa ukulotsholwa komuntu akube yikulotsholwa sibili sikwaziyo kwesentini amalobolo abizwe nxa umkhwenyana echajiwe la abhadala imali abe ichajiwe ngesikhathi achajiwe ngaso nxa engelayo njalo akhalakhali kule mali yabe lokhu ikhitshwa kumbe kuzinkomo ungathiwa 10 ule 5 uzakhipha 5 ubulokhu sebenza ukukhipha 1-1 zize ziphelele ayikhona ukuthi umuntu athathe umntana.
Yelo-ke ngunkosikazi sakhile line uMadube ubekhuluma-ke lo mnumzana uJackson uGary Twala Jackson ekhonapha-ke kwele Melika okwamanje-ke sike sizwe ezibhadelanayo labatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumayigobe namhlanje kuhlelo sixoxa lo mnumzana Pride Mkono yena ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Sithinta indaba yokuthi abontanga bayasuthiseka na ngenombolo yabantu abasakhulayo abasebe yiziphathamandla zikahulumende. Singakahambi kumkhono ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngithi amhlophe kunkosazana Kirsty Coventry, yena osengu-Minister of Youth, Sports, Arts and Recreation. Right, bafethu masambeni kumkhono siyezokunenga ngodaba esilalo kuhlelo lamhlanje. Mkhono, ngiyakwamukela kuhlelo bhodi, uyizwile indaba ekhona.
Sina njengabasakhulayo singakhangela lapha siyabondaji, siyathokoza kakhulu sibona ama-honorable abasakhulayo njengabo-Joana Mamombe bengena kuparlament laphana. Sikhangele njalo sibone abanye abangontanga bengena kumakansila befuna ukuthi bemelele indawo lapho abahlala khona ukuthi kube lempumelelo ebambekayo. Lokhu yinto esithokozisayo sibili. Kodwa sikhangele njalo sibondaji, awontanga abangenileyo kuparlament la kumakansili balutshwana kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe i-65% iningi labantu ngabasakhulayo ngabantu abaphansi kweminyaka engu-35. Kodwa siyathokoza ukuthi hatshi bakhona nje laba abangenileyo, njalo ziyabe sisebenza labo, ngabe ZANU-PF, ngabe ngabe-MPC, ukuthi hatshi asebenzeni sonke njengabantu ngabasakhulayo.
Lapho abantu bekankasa bedinga usekelo, eningi labantu abadala babe sithi sekuyisikhathi sokuthi abantu abasakhulayo labo baqala ukuthatha izikhundla. Ubona ngani imibono yabantu iyareflektha na ukuthi abantu abadala sebeqalile ukusekela abantu abasakhulayo?
Kuyakhanya ukuthi sekukhona abantu abadala abaningi sibili abasekelayo abantu abasakhulayo ukuthi bengene ezikhundleni zokukhokhela. Kodwa nje sikhangele njalo ukuthi abanye kusekukhona abanye abalokhu besithi hatshi asifuni ukubona abasakhulayo bekhokhela. Siyakhangela sibona ukuthi sizwe amanye amalungu ephalamende ezanu-PF esithi hatshi sifuna ukuthi singezelele iminyaka yokuthi umuntu abe ngu-president siyifake ku-60 years, ngoba abantu abasakhulayo laba sebesihlukuluza. Lokhu kutshengisa sokuloku esaba sibili kule qembu labadala elesabayo ukuthi hayi abakhulayo akumelanga bebe thatha isikhundla, ngoba baye besilwisa basikhipha lapho esidla khona. Yikho esingalitshalisa ukuza bekukhuluma ngezinye iy'ndlela. So bakhona abasapotayo sibili, kube labanye laba abalwisayo abathi hatshi abasakhulayo asifuni ukubabona ngoba bayasikhipha ezihlalweni zethu.
Awungitshele-ke Pride, ulethemba nalo ukuthi abantu laba abontanga abasebengenile kuphalamende they will deliver?
Ithemba ngilalo sibili kubontanga abangenileyo kuphalamende ukuthi hatshi bazayenza ukuthi idlabuzane le micabango yabontanga izwakale, imboni yethu izwakale kuphalamende, ikakhulu sikhangela abantu anjengabo-Joana Mamombe, o-James Chidakwa, o-Hipmosi Tsiba. Siyabakhangela sibonde hatshi lapho bavela khona lo mmango abawuhambileyo ubugcwele ukuthi uqondane la yona le into yokuthi hatshi kumele bemelele ontanga. Ngakho sikhangela ukuthi hatshi bayeza kwanisa ukuthi ifake ilizwi labontanga kuphalamende.
Umbuzo wami wokugcina ke Pride, bese sigqiba uhlelo mnumzana, ulasi isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abakhangelele ukuthi ngomnyaka ka-2023 lami ngizabe ngingena kukhetho ukuthi lami ngincintise, lami ngithole ithuba lokuba lilunga ledale lephalamende?
Ngifuna ukukhuthaza ontanga bonke abaphandle ngale, ungabe ungowezanu-PF, ungabe ungowe-MDC, uqakathekile ukuthi bonke betholakale bengena labo emncintiswaneni leyi yokukhetha abakhokheli bethu, ngoba kokuqala yithi sibaningi njengabantanga. Njalo kwesibili, ukukhokhela kufuna abantu abalamandla nedlabuzane okuyikho ontanga abakwanisa ukuthi bekulethe. Ngakho ngifuna ukubakhuthaza, sifuna ukuthi hatshi bengesabi, bengayithuki, ngoba ilizwe vele liyatshintsha and lithintshwa ngabantu. Ngakho kumele bonke abafuna ukungena kuphalamende kumakhansila ontanga bebuthane bekhankase ebantwini betshela abantu ukuthi bafuna ukubayenzelani.
I Pride, ngikuzwile kahle mnumzana, ngilethemba lokuthi labo abalaleli bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu futhi bekuhle kuba kulawe kuhlelo.
Hayi, lami ngiyabonga kuba kuhlelo.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Pride Mkhono, yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Kwanele kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngenjabulo nguMikeobe, mthwakazi omuhle, ngithi libe leviki elishukela.
Sawangakhulu-ke Mikeobe, sike siye kwezokholo kwamanje.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngombhalo osinika umfanekiso omuhle kakhulu. Ngifuna sike sicabange ngabalimi ekhaya. Sikhangela kuMathewu chapter ka 13 ngisiya kuverse 3 lo 4 sisiya phansi. Uthena uJesu ekhuluma labo, wakhuluma labo izinto eziningi ngemifanekiso, wathi kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. Wathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela, kwasekufika inyoni zayidla zayiqeda, kodwa enye yawela emadwaleni lapho eyayingela mhlabathi omningi khona, futhi yahle yabila ngoba kwakungela kutshona komhlabathi. Wathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa njalo ngoba yayingelampande yavuna. Abantu abaningi balempilo ezinjengembewu ewele eceleni nje ebugwaqweni, engazange ithole ithuba lokuthi iyebekwa emhlabathini, iyehlanyelwa emhlabathini ovundileyo. Njalo singabala laphana umzekeliso lomfanekiso kaJesu uthi inyoni zeganga ziyabuya zidleke leyo mbewu ziyiqede, icine ingabe ilutho nje empilweni. Baningi abantu oyabubona ukuthi umuntu lo ngabe wenza olu lutho empilweni, kodwa ubona impilo yakhe iphongukuphephuka iphelele emoyeni kungenxa yokuthi unjengembewu leyi ewele emgwaqweni, ewele endaweni lapho ezadliwa khona zinyoni. Ikanti njalo kube khona abanye okokuthi umuntu ngani uzaphumelela, ngani uza kuya kwenye indawo, kodwa umbone ekugcineni kuphephuka njengasayindawo layo. Lo ufanana njengembewu ewele phezu kwesigwaqa, phezu kwendawo lapho ungalamhlabathi omningi ngakhona, okokuthi yabe ingani lempande, kodwa uzayibona isiphephukile yaphela. Umuntu onjalo-ke ufanana njengale mbewu engiyichasisileyo. Ikanti umsebenzi wevangeli yikuthi nxa ngabe singavumela uJesu asithathe thina esiyimbewu ewele emgwaqweni, asithathe thina esiyimbewu ewele edwaleni, ayesihlanyela emhlabathini ovundileyo. Lo mhlabathi ovundileyo ngumbuso kaNkulunkulu, uzakwana esokuthi ubwenze ukuba wena ube lezithelo, ukhule ube lezithelo, uthole amanzi, utholeke ukudla khonapho kumhlabathini, ukwanise ukuba wenze yonke into uNkulunkulu akudalela ukuba uyenze. uNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu owehlulekayo empilweni. uNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu ongayindawo. Kodwa nxa ungaxhumeka, ungavumela uJesu ukuba abe ngulo umlimisi, umhlanyeli oza kudobhake lapho khona edwaleni ungamilanga, ungenzi lutho, akubake emhlabathini ovundileyo, lowo mhlabathi uthole embusweni kaNkulunkulu. Yakho niyakhuthaza abalaleli bethu ukuba dingibandla lapho ngakhonza khona, dingalapho kutshinyayelwa khona ivangeli lomqotho. Funa ukukhuthaza abaningi abazibona ngani akusela lutho abangalwenza empilweni, abazibona ngani impilo yabo isifike ekugcineni, ukuba hatshi bo, vumela ukuba isandla esihle, isandla sayena lo ohlanyelayo, isandla somlimi Jesu Kristu akudobhe akubekeke emhlabathini ovundileyo, emhlabathini ozakunika ukudla, ukwenzela ukuthi impilo yakho iguquke, ukwenzela ukuthi impilo yakho ijinje.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu, mthandazela lo lalo olalele leli lizwi namhlanje, abanye basemakhaya, abanye basemadorobheni, abanye ngabatsha zintanga, abanye ngabomama sebebadala labo baba amakhehla, abanye zingwevu, abanye ngabafundi, abanye abasebenzayo, kuba ngabe izwi lakho leli lingathola umhlabathi ovundileyo enhliziyweni zabo, ubaguqule bebekwazi ukuthi uNkulunkulu badalele ukuba bamphilele babemazi, egama likaJesu. Amen.
Siyabonga kakhulu-ke Ntungameli Nkomo, bekhuluma khonapho-ke lo mfundisi uSeni Sibanda. Lingakhohlwa ukuthi-ke lamhlanje bekule midlalo enguqu, Islanders 1, Islanders 3, Dynamos 0. Kuzobuya-ke Zimbabwe Warriors 1 DRC 1. Singakehlukani, sikhangele nje kuncane ukuthi ekade siphathele khona unkosikazi Thembiso Nyoni osanda kukhethwa uba lilunga ledale cabinet, uthi uzasebenza kuhle loZulu. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje, asidibaneni kuseni ngo-6:30 lapho esikhuluma khona loThembiso Nyoni. Lingakhuthwa phela ingxoxo leyo. Oliver Lesange Jabulo, Mokhethi Dube.